amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mthwazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu elinenge eliyinzimbi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elinengi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni. Sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula. Okwakathesi bebethi lona likhangelele ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelele ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina, indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-central Mozambique kuseqela lakithi kobo Manicaland. Sikhangelele ukuthi ikhona lapho kungaba lomonakalo omkhulu ozabangelwa izulu lelile elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMathebeleland. Liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMathebeleland North leSouth izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu elinenge eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lomonakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Mathebeleland North South leMaswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune loJuly besingeke simfice. So silethemba abanye bathi senzeni sikhiye iminwe we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekeka lathi kancane nje lizulu umoya ayasufuni kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela sePari Renyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngomphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola eMelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela bePari Renyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank. Unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselencedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli zindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda kuningi besifike savakashela ibanki yabesifazane iWomen Bank ngesilungu. Sifunda kuningi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibanki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibanki lela besimame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende la kulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa elostanekile emhlanga weStudio 7.
for day Britani yonke bengihlangana lezi yezimpunwane ezimpunwane labo zabo mama yebona yebabe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani so hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani njalo ngithole lethuba yokuthi ngiyefika eParliament yabo ngikhuluma nabameli beParliament ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babambe ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa so ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa echaya abantu ngamasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lelungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalethu sine-Congress so bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazani kuyabaphica hayi saxoxisana nje sakulungilungisa so bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kolebhilithane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweleBotswana selikhudaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemaplazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza ajiwe ukubuyiselwa emuva. EleBotswana libuyisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exoxenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitsheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lePhalamende yeBotswana. Kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana loMnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labeZimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHabron uthi kungajabulisa uma idale lephalamende eBotswana lingadlulisa lumbono ube umthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kwele Botswana sidlala umacatshelana lamapholisi uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumeni ukuthi engachoni exotshana lati.
Omunye owezimbabwe njalo umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala ukuthi ele Botswana alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni ngakho imbono yelunga ledale lephalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemapulazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lephalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Inengi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba izilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuzwa besithi bona bavutsayo besithi bengaze charge i-2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umuntu lwencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibhajethi yakhe simi kahle. Kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakababhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheke. Yikho-ke uhulumende wezanu PF kamnankagwa akalandaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe yikuthi-ke athaje abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behaye indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors besipenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli. Lokudana-ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya sesike sezwa kwezinye isikhathi isikhathi ukuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphatha amandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption ye engathi idlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini. Base belungisisa futhi i-procurement office kwentshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathenda anikwa abantu bezanu PF kungathi imithi lokhu i-expire. So kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlwesitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Baba uNdlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo eqhatha enye inkampani yakwele Melika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso. IZimbabwe ibhadala imali enengi kakhulu, ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle?
Khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uZulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le enganisi idilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa-ke leyo mali, siyaholisa abantu beMelika, bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agejwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo bale confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kaZulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancibili kawodwa nje njengamazolo aphela.
Baba uNgwenya kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukugezisa nje imvubu eyayidlalisakeni. So sokufanele ukuthi uhulumende lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe.
Ngamafithane akuyiphethe baba uNdlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaro lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amathotshi, asihambenini siyekhiphe ibandla lezanu-PF completely sifakele MDC ubabuthamisa akhokhele elizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoye. Abatsha, abadala, abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Duncan Dlamini uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kati ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
engakalali bengilaye mina sacoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengoba nduna kathanga kathi ibizo leli hayi asoze silithathe wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati komele ibandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenge okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakhe ubaba uGumede.
Umna wakhe kamuyi umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakuluhla ngothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi nxa isikhonifisa abantu badle bajabule beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuzo ubini inkomo sikuphi kumele zinqandwe zeduze indoda ethambe kuhlatshwe abantu badle lakhona ubhuti bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshwela into enjengaleyo badle inyama abakholise bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki epheleleyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubese induna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubese leminyaka edlula amachumi amathathu ehlala kwele South Africa. Kantike ubehlala-hlala ayifika emzini kayise eNswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalichumi lasiyakalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.